umuvu mubu bisibiri ukucisa kuyacisa vele izulu lalikani akula mayezi vele kuyacisa akula legi vela kuhlalei khona
galithembisi vele izulu
ya amayezi alokhu akhanya ndawo kwezinye indawo kodwa lapha akula vele izulu alithembisi la vele kwacha vele umhlaba omile vele akusela lothizisi zilimo sezijile futhi
utshani bona bunjani
utshani akula vele sokuthile utshani wamile akusela vele sokuthile
iinkomo zisesimeni bani manje lezinye izifuyo
ya inkomo ikakhulu akunzima vele sezichakile kakhulu akungoba kula tshani vele amadlelo akhona akatshana vele ezintabeni lapha iduza kula tshani so zihambe imango emide sibele ukuthi siyothola itshani kona
ungathi ngama-kilometers amangaki
ungathi wako-seven to 10 kilometers lapho kulo tshani olungani ungcono alapho eduzane akula vele
lani bese liyazilanda khatshana khonale ilanga litshisa lalo kangaka
senza njalo vele ngoba singayekeli ukwenza njalo vele azizaphela akula lutho ngoba lula lutshana akula vele
ukulima uyatsho ukuthi sokutshile emasimini lali lima okunganani
abantu babelimile kodwa kathesi sokuthile kodwa benze okokulinda ukuthi imbuzi zingadli lokho kuyisele okuncane babelimile kakhulu abantu kodwa heyi sokuthile akusathembisi ukuthi izulingana vele ungavuka kuthembisi
uhulumende uhlezi ekhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadinga amanzi amaningi ezifana labonyawuthi amabele othwetha lina lali limeli kakhulu
lapho abantu sebelima umumbu kakhulu ngoba bathi ukugiza lokhu akunzima lokhu bajayele isigayo abantu abaningi vele abantu balima umumbu khona